noma nje kungelanani elicacile iningi lababalisi abafundisa isikolo zeBotswana ezimeleyo izalwane zeZimbabwe. Kodwa abakwazi ukuthi kusasa abaphatheleni ngemva kokuba uhulumende weBotswana sungule uhlelo lokunikeza izalwane zakhe imisebenzi ayihluthune ezandleni zabavela kwamanye amazwe. Ababalisi abakhulumele Studio 7 badikwe ezinye izikolo umbhalo wokuthi bame umsebenzi ngompalakazi lonyaka usuphumile, kukanti abanye vele sebemisiwe. U-Albert Ndlovu ofundisa wesinye isikolo eHaburoni uthi sebetsheliwe ukuthi bame ngompalakazi engakwazi lokuthi bazaya kuya ngaphi.
Hayi, sebesitshelile ezikolo ukuthi ngo-December kumele sime umsebenzi, so kumele kufakwe abala. Kodwa isimanga ukuthi abasitshelanga ukuthi isizathu sakhona yikuyini okwenza ukuthi batsho njalo. Akukho esingakwenza ngoba sikho ekhaya lapha, singabantu baseZimbabwe thina.
Uqhubeke sithi noma nje kade besebenza isimo besingasihle, iholo liphansi uma uqataniswa labanye babo beBotswana.
Noma kunjalo nje besimisa, ama conditions angkhona mabi for thina bantu abavela ngaphandle. Ngoba uthola ukuthi abalapha bona iholo labo liphezulu kulelethu.
Omunye umbalisi uNomas Banda uthi noma nje bona besilile bengatshelwanga ukuhamba, abakwazi ukuthi ukusasa imenjani ngoba abanye babo sebephiwe incwadi zokumiswa imisebenzi.
Sokube le directive yokuthi abantu bami umsebenzi ngenxa yamaphepha. Lathi sibalutshwane saseleyo asilashwa lokuthi i-future yethu injani, ngoba asilaqiniso lokuthi kambe kuku-teaching kuphela kumbe ku-across kuwonke ama-ministries.
Kukanti uCalistus Mpofu uthi ayisiwo ababalisi kuphela abakulesi simo, ngoba khanga ukuthi uhulumende usesungule uhlelo lokunikeza amandla amaningi kwabeBotswana esinuzela eceleni abavela kwamanye amazwe.
Indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi labo abantu abakabala msebenzi. Sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo, abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
UMongameli Ian Khama Soretse Khama uthi noma nje besamukela abantu abavela phandle, yena umlando wakhe ukuzalwane zeBotswana okumele azinikeze umsebenzi ngoba yizo ezimvotelayo.
It is not my responsibility as the head of state.
Abantu baphandle kwelizwe siyabamukela lapha elizweni leBotswana, kodwa umlando wami njengomongameli usebantwini beBotswana ngoba yibaphasivotelayo ukuthi singene ezihlalweni.
Kukhanya umnyama usiya ubamba kwabeZimbabwe ababalekela emazweni angomakhelwane ngobuningi, kodwa sokumgceke ukuthi inkokheli yalamazwe iyanengeka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrungule Botswana.